owethu umlando njengeprovince yakobulawayo hayi ulula. Into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council. Usuka ku-National Council umuntu onguye umphathi ntambo ku-National Council ngumama uThabita Khumalo. Ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo se-MDC u-Annexure C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations uthi wona ku-section 3.112 uthi ku-functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe ephambanisile asikeze ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yena le eyokuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonokho into esuke yayangisa ibandla.
Siyezwa njalo i-National Council esithi idingisisile kumalunga ibandla lenu athole ukuthi abantu bathi kungcono bebuyele ephalamende. Lihlalile yini lonke njalo ikusasa liyibona injani?
Into esuke yakhulunywa ku-National Council kodwa vele thina abanye nje esikwi-information besivele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele. Abona ukuthi umnumzana uMudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi ama-MP e-MDC bakhitshwe eParliament. Njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithatha izinqumo ezinjani zokuthi kukhitshwe abantu beParliament. Isinqumo lesi senziwa abantu ababili kuphela, akulanto enjalo. AkulaNational Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament. Uzananzela ukuthi ikhona i-organ yephathi ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende nanje ikhulume ifake engathi yi-direction anje ekhombela ukuthi hayi ibandla limele likhangele entweni zokujezisa kumbeni ixolele abantu.